ndaba ku VOA Ndebele.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 kuzibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ngomnyaka odluleyo ngaleli langa ilizwe laliphakathi kobudlwangudlwangu, abanye babulawa, abanye betshaywa, abanye njalo bebotshwa kuvinjwa ukutshengiselwa ngamasotsha lamapholisa. Leli langa liyakhunjulwa lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa kaseyikwethula umbiko wakhe ophathelane lesimo sesizwe ngoba amapholisa emvimbile. Silengxoxo lesikhulumeli sakhe.
Apha isizathu ukuthi uhulumende ka okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi upresident Zamisa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukuthi beka kwabo okwansuku zonke.
Izikolo zivuliwe izolo ngesikhathi abanye ababalisi bengaphindelanga emsebenzini besithi bafuna uhulumende abangezelele iholo. Kambe lamuhla isimo siyabe sinjani?
Kunjenje amalayini amafutha alokhu esiyesanda ngoba ungananzeka namhlanje ngoba ngikhuluma nje edorobheni mangaphambanisi kule garaje elilodwa elilefuelelele empophoma okuthiwa iphumi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uzulu uphakathi kokukhumbula abantu abayisitshiyagalombili ababulawa ngamasotsha lamapholisa ngesikhathi inyakenye ngemva kokukhalala umsebenzi owawuqoqwe inhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU phezu kokutshabalala komnotho lokukhwela mahlayana kwentengo yamafutha ezimota. Ukutshengisela lokhu kwaqala mhla ka-14 ngozibandlela kwaphela ngemva kwensuku ezintathu. Kwaba lodlakela ikakhulu eHarare lakobulawayo lapho abanye abagqekeza khona izitolo bantshontsha kwathi abanye batshisa izimota. Ngemibhobho abulala abayisitshiyagalombili laba njalo alimaza abangamakhulu amabili. Abanye abafayo labalinyazwayo babengelani lokwenza lokutshengisela lokhu. Kulabesifazane njalo abathi badlengulwa ngamasotsha ukuhlukunyezwa kakhulu kwabantu lokhu kwasolwa kakhulu ngamazwe omhlaba esithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ahloniphe amalungelo oluntu. Kodwa olwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni uthi ukudanisayo ukuthi amalungelo oluntu alokho engahlonitshwa nguhulumende kusukisela lasona leso isikhathi nyakenye.
Siyasika bakhohlwa abantu bamaZimbabwe ababulawayo kanye nokuhlukunyezwa nokutshaywa kanye nokurejwa ngamasotsha ngomnyaka ophelileyo ngathi esikhanyela nje okathesi ukuthi siyaphambili nokwethisela abantwana bezimbabwe njalo ngokufuna futhi ukubadikula kanye nokubatshaya njengoba khathesi bephakathi kokulungiselela okutshengisela kwabo ngokungathakazeleli okuma komnotho walapha elizweni lasezimbabwe.
Abantu ngaleso sikhathi babengene ezitaladeni bekhonona ngokudula kwezinto ezigoqela ukudla, amafutha ezimota lokutshabalala nje komnotho. Ungathi lukhona utshintsho osolube khona yini?
Hayi, utshintsho alubabi khona kusukela ngesikhathi lapho kwahlukumezwa khona abantu konke okuhlanganisela izinto zembusazwe waselizweni kanye nezomnotho kanye nokuphathwa kwamalungelo akazi izinto ezilokhu zibe yizingwesi kulalapho ezazikhona ngoba khathesi singakhanyela imali yokuthelakala kanye nokuthelakala kwezi kanye nempilo yakwaZulu ilokhu ihlaselakala nezinhlupho seziningi kofi kubangela ukuthi kuZulu atholakale efuna njalo ukuthengisela uhulumende ukuthi hhayi kathangi ngezinto okuma kwazo. Khona kuyikho okubangela ukuthi uhulumende naye esekhanya esefuna ukuthisela uZulu kanye nokuthengisela ukuthi kuzimisele ukuletha imibhobho emgwaqweni njalo.
Alubana kuthe kwaqoqwa okunye njalo ukutshengisela, ubona uZulu ephakamela phezulu yini nxa sikhangela umonakalo owaba khona?
Yes, izulu ngibona uZulu ephakamela phezulu ngoba uZulu okwakathesi usezibonele yedwa ukuthi uhulumende kala solution njalo kanaplani yokulungisa izinhlupho ezikhangelanile nezulu. So imisolution esisele yodwa kuZulu ukuthi ayinto ngiyikuthengisela. So inkaba imeleleyo nje ngeyokuthi zingaphonga upelwa nje ukuthi namhla kuyathengiselwa kumbe namhla kuyahlalwa ezindlini. UZulu wonke uzimisele ukuhlala ezindlini zakhe kumbe ukuthengisela ngoba vele sebekhadile ngezinhlupho ezikhangelanile kubafo ngoba i-corruption level yakhona vele isiphezulu kokuthi wonke umuntu kathesi sebazi ukuthi hhayi iyabheka.
Lo-ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontu nkameli Nkomo Studio 7 eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa kaseyikwethula umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lesimo sesizwe ikakhulu obunzima bempilo lokuthi kungathathwa amanyathelo bani ukuhlenga uZulu. Lumbuthano obukhangelelwe ukwethulwa emcimbini obuzenzelwa eMbuya Misotsi Hall elokitshini leMbare eHarare lamuhla. Ibandla le-MDC lithi amapholisa avimbela umcimbi esithi njengoba izikolo zivulwa nje amapholisa ayabe ephathekile. Umbuthano lo obuphansi kwesihloko esithi Agenda 2020 ubukhangelelwe ukuhlela indlela i-MDC ethi kumele ilandele ukuze kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe. Lokhu kwenzakala kulokukhonona kwabanye abasekeli bebandla le-MDC abathi leli bandla limadolonzima kwezokubumba kumbe kwezokwenza ukuthi kube lo umhulumende ocacileyo bebambe uhulumende ngamandla ukuthi alungisise umnotho welizwe. Ngomnyaka odluleyo amapholisa avimba umcimbi ofanayo lapho uChamisa wayemele ethule amazwi akhe phansi kwesihloko esithi Hope of the Nation. Kwachaywa abantu kwabuhlungu omunye umama wephuka umbala. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda wasichasisela okunengi ngalolu daba.
Umcimbi lo ngokuthi uPresident Nelson Chamisa ube kufuna ukukhulumisana nezizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi senze njani ku-2020 ukuthi sikhulule ilizwe. Ngalolu hlobo bekuyukuthi akuna divola ukukhulu kakhulu kade lokho esatshelwa nguhulumende ngoba ubungumbiko ovela uPresident. Kukhanya ngani amapholisa eZimbabwe nohulumende eZimbabwe ulokwesaba kakhulu ukuthi uPresident Chamisa ahlangane kumbe acho akucabangayo kuZulu kanye kweZimbabwe ukuthengisa ukuthi sibayazi ukuthi ilizwe lisezandleni zomkhokheli olalelwa nguZulu weZimbabwe.
Kulapho yini ubaba uChamisa abeza kwethula khona umbiko wakhe we-State of the Nation Address?
Well, siyazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa wethule amazwi a-Hope of the Nation Address ngenyanga kaNovemba eminyakeni ophelileyo. Lapha ubekhipha umbiko omayelana lomnyaka ka-2020 ukuthi yena ubone ngani izinhlupho zeZimbabwe zingesilwa kanjani ukuthi bekawukazulu umkhonomi ungalungiswa kanjani sisiya phambili. Bekungasinto enkulu kangako.
Bekuzabuthana abantu abaningi yini kahle kahle lapha?
umbuthano lo umbuthano obuzahlanganisa ubukhokheli we-MDC nalabo abazabe befuna ukuzwa umbiko lo umahlayana, kanti ke umbiko lo ubuzafakwa nakwezinye izindlela zokuthumeza umbiko kudlula.
Amapholisa aphe sizathobani kumbe zizathobani ekulivimbeni?
Apha isizathu sokuthi uhulumende ka okhona kathesi akala kuzwisisa ukuthi upresident Ramaphosa angahlangana nabantu ngobakhulumisana nabantu engabakhumbuzi ukudibeka kwabo okwansuku zonke. Isizathu esikhona kasikho segcekeni ukuthi bazama ukuthi kudingwane njalo kulingiswane, kutshengisa ukuthi bayesaba nje upresident Ramaphosa.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma icingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Izikolo zivuliwe izolo ngesikhathi abanye ababalisi bengaphindelanga emsebenzini besithi bafuna uhulumende abengezelele iholo, njalo akwazakali ukuthi lamhla isimo siyabe sinjani. Ngakwelinye icele abazali bakhonona ngokukhuphuka kwentengo yama-uniform, imbadalo yama-school fees kanye leyempahla zokusebenzisa esikolo. Umnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ngobunzima obubhekane labazali baleli dolobho lakoBulawayo.
Kunje nje amalayini amafutha alokhu esiye sanda ngoba ungananzela namhlanje njengoba ngikhuluma nje edorobheni ngangaphambanisi kule garaje elilodwa elilefuel lelele mpophoma okuthiwa yiphumu. Amanye amagaraji wonke awala dizili, awala petrol. So khonokho yikho okunye okuhlupha ngoba abantu basemzileni khonapha kuyathelwa amafuweli. Amabhasi lawo esikhanye ukuthi abe ngawezumkho lawo asesiwa malutshwana ngoba amaningi angikhona asesiya ngiyabona adinga amafutha, mba amafutha kafikanga kodwa uyananzela ukuthi ezimene eziningi. Abantu abaningi bagcina begada ama-private cars nalawo futhi abantu sebelengile. Ngikhuluma nje ngibakhangele kwaba abalengile ezigengeleni lapho. Singami khonapho siphinde sikhangele futhi ukuthi kunohlupho lwempuphu kulezi nsuku eZimbabwe. Kule mpuphu okwathiza okwathengisa ukuthi izaba khona impuphu e-subsidized le yama-$50. But okwenzakalayo ukuthi impuphu engavelile khona ezitolo angazi ukuthi ithathwa ngobani. Zayibona ukuthi igcwele phandle emgwaqweni, iyabe isidula. Abantu bayathi befuna ama-$80, ama-$70 wayelist bona beyithenga ama-$50 phakathi laphana. Okubangela ukuthi abantu bagcine kwesinye isikhathi bethwele nzima ngenxa yokuthi yabo sisehluleka lokuthenga lapho kuhlala khona engxa evelela kula muntu oyithengisayo laphandle. Ucinga siyathenga le dila yabe 110 yabe 120.
Kokuthiwa amanye ama-uniform athengiswa ezitaladini achiphile kumbe impuphu ethengiswa phandle ichiphile, kwenza kube ngcono yini?
Ole mali othwele imali, ngasikhuluma ngemali sebesikhuluma nge-bond kumbe le imali entsha le wathiwa iZimdollar, nxa ubambe i-hard currency kungcono ngoba uyenelisa ukuthi uzikhethele ukuthi angahamba ngemfikeni kumbe emakethe lapha edorobheni ifike ntobhadobha, ama-price akhona abe thiyeni angcono kulalawo nxa usiyaswayipha. Sinkwa uyakwanisa ukuthi usithole nge-$13 nxa ule cash, kodwa nxa usiyaswayipha isinkwa uswayiphe emashopu la amanye ama-supermarkets i-$18.50. So yiwumehluko engathi ngiyawufanisa nalowo.
Khona ukuzuza imali lokhu kulukhuni yini, indwendwe zinjani namhla emabhanga?
Emabhanga ungafika ebhanga izolo ngengathi mbhoda ngatshayisana nabantu sebelele sebelayinile e-post office lelayini entambama ukuthi ngisobeyemele imali yanamuhla. So khona ukuyana lokhu kuluhlupho. Ikhona ibhange elilodwa engathi ngaphose ngilitshayela ihlombe lapha engiyangilibone koBulawayo, i-CBZ ikakhulu le ku-5 Street lo 10,000. Bayakutshela ukuthi fika before 8, ungafika ngo-7, ungafika ngo-8 o'clock exactly, bayakunika ikhadi lakho, bakunike imali yakho ngoba ngeviki bayakunika $300 usihambela. Nxa kuyukuthi le mali yakho ukuthi nje vele abantu bezibabha bala mali. So umuntu uyakunika 300 iphosi, uyakusuphose waqeda okuyimali kade uvele usuthi uyakukhangela. So bayakunika 300 neviki nxa uthethe ngomvulo usuzaphenduka ngomunye umvulo. Xa uthethe ngolwesibili usuyaphenduka ngolunye isibili. Ingcono amanye kulesi ngunde ngunde uyafika ekuseni uthi ufikile ubone sokula bantu abangu-20 phambi kwakuze ukuthi abafike kudala. So abantu bagcina bengela mali, bayabuyela bengela mali nxa uthiwa balile gwatori $50.
Intengo yempahla
akula lutho olwehlayo. akuthiwa kuyaqansa ungavele kungantu akuba lehungahunga lokuthi izisebenzi kahulumende ziyafakelwa amasenti ambalwa kuhle kulale kutshintshwa ama-prize kusiyavuka ekuseni sokutshintshile namhlanje into engikhaye i-interbank rate ibisika $17.30 isuke ku-$16 so i-black market iyabe isika bo-$27 isuke kubo-$24 so vele kakula kutshintsha nxa uyalusanda.
Hello ke ngumnumzana Thembelani Dube siphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke ngesikhangele eziphuthumayo sivela kumaphepha ndaba lemsakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usequme njalo ikhefu lakhe waya kwelikamongameli Philippe Nyusi owanqoba kukhetho lukamfufu nyakenye. Iphephandaba le-Chronicle lithi kule muli yeGwanda ethathelwe imali yamalobolo efika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu zamarand, i-R50,000. Yizigelegeqe ezine ebezihlomile ngembobho. Imali le ibisanda bhadalwa ngumkhwenyana. Iphephandaba le-Herald lithi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga usechaze ukuthi unkosikazi wakhe uMary Chiwenga ulamapasipoti amathathu. Ngalokho uxolo. Chiwenga uthi uMary kumele avalelwe esitokisini imali yesibambiso yesulwe eBayo. Uchiwenga uthi njalo abantwana bakhe babegcotshwa ngemithi ngunina uMary okwenza ukuthi athi kumele abotshwe njalo. Okwakathesi ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu balaleli bethu kumlayezelo eliyithumela ke ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Sanibonani kustudio 7, ninjani? Asethembu ukuthi likahle kustudio 7. Khuluma noBaba Ncube. Nami ngitholile le number zestudio 7. Okwamanje bengisacela indaba ezalamhlanje ma ngabe zikhona nathi siyisizwe sikamthwakazi sizwe ukuthi kwenzakalani ezweni lakithi wakhiwe noma singaphandle kwezwe, kodwa ngicabanga ukuthi sinalo-ke nathi ilungele ukuthi sizizwe indaba zakithi ukwenzela ukuthi sihlale sazi ukuthi singabambani singabambi ini. Angibonge bantu abadala.
Salibonani, salibonani, salibonani balandeli nabamameli be-Studio 7 kundawo zonke ezihlukeneyo. Lo olibulisayo nguThabani Mhlaba, ngiseGoli eSoweto eMiddelands Zone 4 ngokomsebenzi. Nami ngithanda ukucizelela kakhulu laphana odabeni lwamatitsha abadala. Amatitsha yiwo aphethe ilizwe, amatitsha aphethe umhlaba. Isizwe sinje simile kungenxa yamatitsha, amasotsha umsebenzi katitsha. So amatitsha azama ukuthi amamelwe kakhulu. Ngicabanga ukuthi ma amatitsha engastrayika until ezethole le nani yemali ayifunayo, ngicabanga ukuthi ne-government yakithi izezwa ngcono izikhalazo zabo. Ngoba manje uma bengathi bona babuyele emsebenzini bethi hayi kuzalungiswa ngendlela noma kuzalungiswa belokhu befundisa, angeke kulungiswe. Into le izahlala kulokhu kuthiwa hayi kuzalungiswa, kuzalungiswa. Hayi abacatshangelwe.
Yebo, 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 ngiphephisana wakwaSangweni lona ngiseJohannesburg eJulisa. Hayi, ithi ngikhulume lo okokugcina-ke lamhlanje noma nje ama-record ami engafundwa, kodwa ithi ngikhulume-ke lokokugcwala umlomo. Thina ezamaNdebele sifuna ukubuswa yinkosi yethu umzilikazi wesibili uStan Raphael Khumalo. Asifuni ukubuswa ngomnangakho, kudala besibusa akunanto abasenzele yona eze umthwakazi. Bathokaza abahle, asisukumenini siseke inkosi yethu. Yiyo le nto ezosisiza
siphume nini endabeni zamashona. Ngithi sikhulume lokho ngoba mangithi amashona ngiyazi ukuthi mhlambe selingathi hey politiki wathi wathi kodwa kusalayo kuyafana akuzwanwa akuzwanwa. Sokungcono nje kuhlukaniswe izwe, hlukaniswe izwe, siphume nini kulabo abantu. Izinto eziningi zivaleleke ukuthi sisekwe ngabantu abangaphandle ngenxa yabo mnangagwa nabothiwenga lapho. Kusiza ngani nje nopresident banozositshela ukuthi sidle umroho, sidle umroho. Abadala bethu bathwele nzima izingane esikoleni azisafundi lutho, zibhizi zifundiswa ngabantu besishoneni. Uzoyichazelani ingane uma ingazwisisanga ngoba ufanele ichazelwe ngolimi lwayo? Mathibeleni yonke esegcwele othisha besishoneni bayalamba ngapha izingane. Yonke into akulanto ehambayo. Siyacela sikhulumele kokugcina-ke bamanje ati noma zingawafundi ngiyaza nongeke niyifunde kodwa ngithi Mandebela sisukumenini siseke inkosi yethu sifune okungokwethu siphumenini ezweni lamashona sithathe umthwakazi wethu sime sodwa lokho kuzosisiza.
Msakazi omuhle njani umduduzi lo wase-South Africa ozaluse esigodini. Mina mbona ngathi ngezindlela ama-sanction ngokuthi sibone mhlawumbe siyovota next lo mnyaka ozayo sizokwazi ukukhipha iqembu elizosizama noma lingeke liyenze kodwa sizama ukungcono ngoba lezano yethu le sithi siyayithanda ayisenzele lutho. Ake aliko manje lizwe lingenamuntu weZimbabwe ngendaba yokubalekela udubo lasekhaya. Hayi abazama sobheka sibone.
Ye hayi siyabonga kakhulu Studio 7 umsebenzi awenzayo. Lokhu kuhle kakhulu ngoba silandela yonke inhlelo zonke ezifakayo. So singathanda ukubana lonke likwenzayo madoda likwenze ngenhliziyo yenu yonke. Ya mina ngiphuma eGwanda lapha kodwa okwamanje ngiphila ngila eSouth Africa. Into eyinkinga laphana kithi madoda mina ngiyabona ukuthi ugovernment vele kalandaba lathi. Ugovernment uthithi uzenzela yena ukuthi azividele esakhe isikhwama ngoba umgwaqo ngamaphotholo ngikhuluma manje ngivele ekhaya ngiyangena. Ekhaya iphetho kayikho, iphetho ithengiswa ngeForex. Akula nto ekukhona, into zakhona ziyadura. Ukuthi wena uzithole kahle ngendlela efanele ukuthi igovernment ikhona ukumanage izinto njengoba yayavotelwa ngabantu ayenzile ukuthi igovernment izithulele nje into abayenzayo. So lo msebenzi elwenzayo madoda buqhubekelani phambili likuveze lonke iqiniso elipheleleyo phambili wonke umuntu uzozibonela ukuthi yena kati vele empilweni kuphilwa kanjani. Noma ungumuntu nje ukuthi uyekhumbula ekhaya angeke ukhumbule ekhaya noma ungaze ufika ekhaya ukuthi vele uzobulokhu uhlupheka. Kati ezingikhuma kanje ngabe ngihlupheka ndithenga la mapetroli angaziwayo endleleni. Ipetroli yakho uyithela manje i-10 liters sokuphelile ugijigijime sokuphelile. Sesiyophila kanjani? Ithumba abadala bathi ithumba ngalibona selivuvuka kakhulu sokuseduza ukuthi lidubuke liphole.
Salibonani bathokazi bonke la elikhona kwezindawo ngezindawo. Ngihlanganani mina ngegama ngizinze lapha eMzansi la engabalekela khona ngesimo sendlala. Ngathanda ukuphawula kakhulu namhlanje isimo esilapha kwelakithi. Ubuhlungu hlungu mpela kuyikho kungiphatha kabi insuku namalanga emihla yonke ukuthi-ke uhulumende esilaye uhulumende lwana olenhliziyo elikhulu inhliziyo embi unomoya omubi lo hulumende kuyikuthi-ke uhulumende ongafuni ukubona abantu bephumelela empilweni zabo ongafuni ukubona abantu besiba lezinto empilweni zabo ongafuni abantu ubona abantu besiba le mali. Ukuhlupheka kwethu sokuhlupheka yinto edalwe ngamasibomo kasikwidibe mhlawumbe kule simo esithile idalwe ngamasibomo. Uhulumende lo uyakwazi ukuthi into ayenzayo ivele izaletha ukuhlupheka ebantwini. Ukubathathela i-foreign currency ukuthi besebenze ngayo usuke kwazi kahle ukuthi uma ngithatha i-foreign currency la bantu bazahlupheka ngizabanikeza imali yami minya ezavilokha isiwa everyday. Loko kuyabe kujenereta ukuhlupheka kwemihla lemihla kuthi leyo mali kabana kuyisebenzisa imali nje ezahlala beyabuzela ilizwe lonke begijigijima bengazi le nto abayigijimisayo. Okuyinto ebuhlungu kakhulu impela ukuthi ungabheka ukuhlupheka thina esikuhlupheka kuyinto eyenziwa amasipomu eyenziwa nguhulumente. Bese ngizibuza ukuthi manje lokho yabe khala ngakho yena yini uhulumende ngoba nguye phela olethela abantu ukuhlupheka. Ukuhlupheka lokhu esikho manje akudalwa izimo zokutshintsha kosimo somkhathi kodwa kudalwa ngohulumende ngoba abantu baseZimbabwe balawo amandla ukuthi bakwazi baziphilise bakhona ukuphuma bengaphandle kwamazwe. Nanku uyabavalela amathuba namapasipoti la wenza kuba nzima ukuthi atholakale. Uhulumende uyazi ongazi ukuthi ngingambeka ngithi inhloboni kahulumende. Abantu laba ngabona umoya omubi ukuthi izinto zokufanele zibonele kibo, kungabi nomuntu nje ozadla ekhululekile. Wonke umuntu adle njengegundwane egijima icabanga ukuthi heyi kusasa kusasa. Yonke nje into umuntu sehlala nje ehluphekile emoyeni wakhe, impilo kayisekho kahle.
Ngene ke kwezelemelika lapha abayisithupha abadinga ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa kupheleni komnyaka. Lamhlanje bebele ngqoqompikiswano i-debate yokugcina phambilini kokhetho oluzadinga ozamela leli bandla. Ekuqaleni komkhankaso lo bekulamalunga ama-Democrats adlula amachumi amabili asebesele babalisa umnumzana Joe Biden, Bernie Sanders, Tommy Steyer, Pete Buttigieg, lo nkosikazi Amy Klobuchar, lo nkosikazi Elizabeth Warren. Besenza ingxoxo mpikiswano ledolobheni leDes Moines, Iowa, lapho uqala khona ukhetho lwelizwe lonke leMelika. Impikiswano le ibigoqela indaba zelizwe ezibalisa uhlelo lwezempilakahle lokunye njalo kwaba le mibuzo ephathelane lokuthi abancintisayo laba baza kwenzani ngodaba lobudlelwano lele Iran nxa bethe baphiwa ithuba lokubusa ilizwe leMelika. Ingoma kadlam dlam loboyoyo besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ingoma ethi Celebrations, siya celebrate ye umnyaka lokhu saqalisa ke. Igama lami ngu Chris Gande, siyadibana njalo sikhathi 6.